kulezindawo ndawo amachibi ayengagcwala amanzi engagcina ngo-1974 izulu engalibonayo lenibonayo kathesi. Ene kwezinye indawo liyadiliza izindlu lezikolo. Ene engunanzeleleyo kulamalanga adlulileyo besina isiqotho kodwa kathesi alona liyana sibi lina kahle kodwa amanzi emifule engangazigcwale isigcwala. Inkomo eziningi ziwile ngemva kokuna kwezulu kodwa kathesi sokujabulisa ngoba sokubonisa ukuba lokuhlumahluma yiko kungani siyajabula. Ngibe sengikhuluma endabeni yabantu okulima, abantu abaningi abakaqali ukulima ngobana phansi kumanzi. Abantu abalazo izinto zokulima abala nkomo, inkomo njengoba zicakile bazama ukutshaya esidinga ugajobho. Kathesi kufike indaba yokuthi kona liyancedisana ngokwamagodi, yiko kwenzakala kakhulu. Yibo abantu abacina bebengcono ekutholeni inhlanyelo leyo abatshaya amagodi. La bangatshayi magodi akula nhlanyelo abayitholayo ngoba inhlanyelo inzima ukuyithola, babagandi iyadura ezitolo. Balutshana bazolima kungasiwo ukuthi indaba yezulu, izulu liningisile kakhulu.
Kodwa nxa ukhangele wena, isivuno siyathembisa yini esihle ngomnyaka lo ozayo?
Babagandi kasoze kube lesivuno esihle. Ngiyathemba ukubana izulu ngalisina kakhulu, abantu basebeswela okokulima. Angibone ukuthi kuzaba lamanye amasimu iqiniso lihle abantu bangasoze belime ngokubana sikwazi lele zulu elibuye ngobuningi kakhulu. Ngokubana ngawunanzelela indawo yakithi eMatabeleland kakhulu, amanzi ahamba kabanjwa. Ekuhambeni kwamanzi lana kuzafika isimo esingakwaziyo uNkulunkulu ngoyaziyo ukuthi ngakusiyafika kuboJanuwari lizaba lokhu likhona yini. Abantu basebezamile mepho ukulima belimele emuva kube nzima. Yike ngibona isivuno so sibe khona kwezinye icala lalizwa khona lingana kakhulu kulaba asebecalile ukulima nje kancane khona lokho abetshaya amagajobho. Kuzaba manzi kakhulu, uthole ukuthi amabele lana aseqalile futhi la egcine siba yiyelo indaba yamanzi.